Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhla ka 15 kuZibandlela 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
iconstitution eyavunyelana ngabantu bezimbabwe yambona ukuthi kulomuntu oyi-1 ongathi asiyitshintsheni ngesikhathi lesifuna ukuyitshintsha. So i-proposed motion leyi kuhle ngoba ayivele ebandleni lami.
Kulamalunga edalela ephalamende asezama ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeke esembusweni kungakafiki umnyaka ka-2028.
Kukhanya bakhona abeZimbabwe abakhethiweyo emgodini. Sizwe kuthiwa bakhona ababili asebethunyelwe ekhaya, kodwa silaziqiniseko lakho ukudiphothwa.
Ziyanda izidumbu ezikhutshwa emgodini weStilfontein ngwele South Africa. Kugcotshwa umnumzana Daniel Chapo ukuba ngumongameli omutsha wakwale Mozambique. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iqhubekela phambili imizamo yokuguqula isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeke esembusweni. Kulabanye okubikwa ukuba sebezama ukuphanyeka udaba lolu edalela ephalamende, okuza kwenza njalo amalunga edalela ephalamende lamakhansila aqhubeke esembusweni kwesikhathi esingedluli iminyaka emihlanu. Kodwa abaphikisayo bathi baza kuvimba lokhu ngazo zonke indlela. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Iphetshana elibhodabhoda enkundleni zokuxhumana liveza ukuba umnumzana Energy Mthodi omele iBikita South edalele ephalamende ebambanisana lomnumzana Charles Moyo okucelele CCC elikhokhelwa ngomnumzana Washman Ncube bafisa ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika phose umnyaka ka-2033. Ababili laba bacatshangelwa ukuba bafisa ukuba kuguqulwe iziqa ezinhlanu zesisekelo sombuso welizwe eziza kwenza uMnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona isikhathi sakhe sokuba embusweni. Esinye njalo isiqa okumele siguqulwe ngokutsho kwababili laba silawula ukuba osembusweni akumelanga akhethwe futhi ukuba ngumongameli isikhathi sakhe sokusuka esihlalweni sokuba ngumongameli singafika. Kukhanya befisa njalo ukuba ukwengezwe isikhathi sokuba amalunga edayile ephalamende lamakhansila labo beqhubeke besezikhundleni zabo njengomongameli kungaguqulwa isisekelo sombuso. Umthodi ulobele abezindaba namhla esithi kuliqiniso ukuthi sebezama ukuguqula isisekelo sombuso. Loba iphetshana elibhodabhoda enkundleni zokuxhumana livezwa ngabanye abantu isikhathi sokukhuluma ngakho singakafiki. Umoyo omele impopho mamzilikazi edayele ephalamende yena uya kuphika ukuthi ngomunye wabalobe iphetshana leli.
Ngiyamangala ukubona emotion ku-social media kuthiwa yabhalwa ngumhlonitshwa uDr. Energy Mthodi. Angiyazi leyo motion njalo angizange ngakhuluma laye umhlonitshwa.
Okhokhela amalunga e-CCC edale le-Senate uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi umoyo uya kuphika lokhu njalo ibandla leli alikusekeli ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso.
Ngihambisana lama-democratic values. I-constitution eyavunyelana ngabantu bezimbabwe yambona ukuthi kulomuntu oyi-1 ongathi asiyitshintsheni ngesikhathi lesifuna ukuyitshintsha. So i-proposed motion leyi kuhle ngoba ayivele ebandleni lami, ivele ebandleni elibusayo. Kungumbono wabo labo ukuthi nasakuphikisa kakhulu lokhu.
Kodwa okubandla leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo uthi kulungile okwenziwa ngumthodi labanye bakhe.
Angithi lapha kwenziwa intando kaZulu, kwenziwa intando yoluningi eliyakusifuna ukuthi into le ihambe ngendlela enjana kungayisi ukuthi kuzuka sokuthiwe kona ubani akasamphumi esikhundleni, kodwa lapha kuyabe sokudingwa phela ukuthi kube nemotion abantu badiscuse bawelelane. Iningi langikhona uma lithe yikho elikufunayo, yikho kufanele kulandelwe.
Baningi abaphikisa lokhu. Umnumzana Douglas Monzora, umkhokheli webandla le-MDCT, laye uthi kulihlazo okwenziwa ngumtholi labanye abafisa ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso. Amazwi la asekelwe ngumkhokheli welinye ibandla eliphikisayo ele People's Unity Party, umnumzana Ebert Chamuka.
Into ikhulunywa nabantu bezano PF, hatshi angiboni iyenzeka le, ngoba since umnangagwa engene ngo-2017 namanje umnangagwa uyayehluleka ukubusa ilizwe.
Umnumzana Nyasha Ncube, ingcweti kwezombusazwe efundisa e-Coalition University of Zimbabwe ukuzifundo zombusazwe, uthi kusasa lo hambo ukuthi umnangagwa aqhubeke esembusweni kungakafiki umnyaka ka-2028.
Liyakudinga ukuthi kube lo muntu oza kuba ngumbusi, oza kuba ngumphathi, ukuthi ngemva kwesikhathi esithile aphume emsebenzini ephila, ehambe ehlala ekhaya emzini wakhe. Nxa engulwana onathayo avuke laya kahamba kayebhawa.
Umnangagwa usekhulumeka nenginengi ukuba kafisi ukuhlala esikhundleni ngo-2028. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolo Zindlovu.
Abezindaba abeNewsroom Africa babika ukuba sokulabantu abedlula kancane ikhulu lamachumi ayisithupha 166 asebehlengiwe emgodini Westilfontein kwele South Africa. Abahlale kulomgodi isikhathi eside besesaba ukuphuma ngoba bebegonjolozelwe ngamapholisa. Abezindaba laba batshele isikhulumeli samapholisa ukuba inkampani ezimeleyo e-Rescue Security Services isikhuphe izidumbu ezifika phose amachumi ayisitshiya ngalombili 78 emgodini lo lapho ababencitshwa amanzi lokudla. Isihlobo labamele inhlanganiso ezizimeleyo sebemangalele uhulumende emthethwandaba besithi wehluleka ukunceda abantu laba kusesele sikhathi. Kukhanya inengi labotsheketsha laba abemba igolide badabuka eZimbabwe leMozambique. Omele iZimbabwe kwele South Africa u-ambassador David Hamatziriphi uthi sebethume abantu ukuba bayehlolisisa udaba lolu eStilfontein esabeleni se-Northwest. Ukuhlazela lolu daba ku-Cape City Studio 7 uxoxele umnumzana Ngqabutho Mabhena owenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Nxa silandela abezindaba lapha eSouth Africa, kukhanya bakhona abeZimbabwe abakhitshiweyo emgodini. Sizwe kuthiwa bakhona ababili asebethunyelwe ekhaya, kodwa silaziqiniseko lakho ukudiphothwa. Abanye kubasezandleni zamapholisa abakhitshiweyo. Asikezwa ukuthi abadlule emhlabeni bangaki abangabeZimbabwe. Uhlupho yikuthi thina sange siyefika mathupha kuleyo mine lapho kulomonakalo khona, kodwa nxa silandela kuhle abezindaba bayakufakaza ukuthi bakhona abeZimbabwe abaphakathi emgodini abanye asebekhitshiwe, abanye abalokhu bephakathi emgodini abangaphumi. Kodwa-ke thina kasilalo inani ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezingabe ziphakathi emgodini ezingakaphumi zingaki, njalo futhi lokuthi ezidlule emhlabeni zingaki. Okunye okusihluphayo yikuthi kasikatholi imuli zalabo abasemgodini. Kakufanani lalokhuyana okwaye kwenzakala ngo-2016 eJohannesburg laba bengena emgodini, ngoba izihlobo sakhulumisana labo. So izihlobo zabo, imuli zabo sasisazi ukuthi abantu abaphakathi bangaki, ngoba sasisebenza le muli zabo. Okwakhathesi kunzima ngoba kasikatholi ukuthi imuli zabo ngobani. Uwenza ukuthi kube lula lathi ukuthi sizame ukuncedisa lapho esincedisa khona, kodwa siyakwazi ukuthi iofisi leZimbabwe iconsulate likhona ngale lalo liyazama ukuthi lincedise.
Ye, singathi-ke nxa sukhangele kwini okwenza sibula abantu laba baye emgodini khona ngale abadabuka eZimbabwe?
Baningi abantu beZimbabwe laba bevelele Soto leMozambique abangena emgodini. Asiwo wodwa umgodi lo, imgodi eminingi khona ngale Northwest, eMpumalanga province, eHauteng province, ikho futhi lapho labantu abaningi khona. Abantu bazama ukuziphilisa ngokungena emgodini ngokuswelakala kwamathuba emsebenzi. Yikho sibona kule ndawo eziningi lapho abantu abantu asebezama ukuthi bavuselele izimali lezi ezazikhona ngokuza ukuthi bazidingele imali phansi emgodini. Uhlupho-ke ukuthi kuyingozi ukungena emgodini ngoba akazikho into zokuphepha ngenxa abantu bephakathi emgodini. Sake sizwa futhi langezimpi eziba khona phakathi nxa besemgodini, izimpi lezo sebesilwa ngobuzwe ukuthi wena ungwaliphi ilizwe, wena ungwaliphi ilizwe.
Lo ngumnumzana Nqabuto Mabena owenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa loGibbs Dewe Studio 7 eseJohannesburg. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uza kwethula amazwi akhe okuvalelisa uzulu waleli lizwe namuhla phambilini ngokusuka kwakhe embusweni esededela umholi omutsha umnumzana Donald Trump yena ozafungiswa ngomvulo. UBiden ungena esikhundleni lesi ngo-2021 ngemva kokunqoba uTrump, kodwa umnumzana Trump usephenduka ngemva kokunqoba umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris owancindisa kukhetho lwanyakenye emele ibandla lamademocrats. UBiden oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lambili 82 ukhangelelwe ukukhuluma kabanzi ngendima ayidlale kwezombusazwe kusukela kudala esasayelilunga ledala lephalamende eleSenate ukuze kuyefika namuhla esengumongameli. Sibuze olandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Dan Moyo ukuthi kuyini okukhangelelwa embikweni kaBiden lo namuhla.
Sikhangelele ukuba uba kuBiden uzowethula umlayezo ebantwini ekhuluma not just nge-4 years zakhe engupresident but ekhuluma ngomsebenzi wakhe kuhulumende awenze iminyaka edlula eyi-60 eku-government, ngoba siyazi ukuthi umnumzana uBiden waqala i-politics zakhe esasencane wangena kukhongolesi eleminyaka engu-29. So ngumuntu ole-experience enkulu kakhulu, usebenze nama-president amaningi before kufika isikhathi sakhe sokuthi abe ngu-president. Wenze imisebenzi emihle kakhulu legislatively ku-Congress ethuthukise impilo zabantu. Mase sisiya ku-presidency yakhe, I'm sure ukuthi uzokhuluma ngendlela asebenzisana ngayo ukuthi kulwisaniswe le-COVID, ngoba siyakhumbula ukuthi uthathe umbuso ngesikhathi se-COVID lapho i-unemployment rate e-America ibisikuboma 10% and ma esishiya ukuphuma kwakhe la wayehlisa leyo unemployment rate khona manje isikuboma 4%. So I think uzozincoma ngalokho, and then also nendlela ahendle ngayo impi eyaqalwa yiRussia e-Ukraine ngokusapota i-Ukraine ukwenzela ukuthi uPutin angaphumeleli kunhloso yakhe eyokuthatha ilizwe le-Ukraine ngodlame. Yizo izinto engibona ukuthi uzokhuluma ngazo namhlanje umnumzana uBiden, especially foreign policy yakhe.
Kungaphi lapho aphazame khona?
Lapho aphazama khona kakhulu ubaba uBiden, I think yikuthi angananzeleli ukuthi ungumuntu osegugile, and kwase kumele ukuthi ngabe wavele wanikeza ama-democracy i-opportunity ukuthi bayenze ama-primary kukhethwe umongameli abazovumelana labo ngaye. I think wayekela lolu daba kwaze kwaba too late ngesikhathi esesehluleka ku-debate laphana, ku-debate yakhe lo-Trump, kulapho-ke abaningi abamtshela khona ukuthi hayi cha, isikhathi sakho sesidlulile. I think yena uBiden azangananzeleli ukuthi ukuguga kwakhe sokungaba yinkinga ukuthi aqhubeke another 4 years or even ukuthi akampeni against uTrump.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe zeMelika obexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Kusenjalo amalunga edale leSenate eMelika ayaqhubeka ngokuvivinya labo abakhethwe nguTrump ukuthi babe ngabaphathi intambo bakahulumende wakhe. Sikhuluma nje aphakathi kokuvivinya okhethwe ukuba ligqwetha elikhulu likahulumende unkosikazi Pam Bondi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine kubikwa ukuba liphosele kwele Russia ama drones amaningi abhidlize ezinye izakhiwo ezigoqela indawo zokugcina amafutha ezimota. Usebochiwe owayengumongameli wakwele South Korea uYoon Suk-yeol owasebenzisa umthetho we-martial law ngendlela engaqondanga. Ingcwethi zithi amazwe asemhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika agoqela iZimbabwe alakho okubhekana lodubo lokusilela kwamafutha ezimota, ukudla lemvundiso ye-fertilizer nxa udlakela lungaqhubeka kwele Mozambique, kulandela ukugcotshwa kukamnumzana Daniel Chapo owe-Frelimo ukuba ngumongameli omutsha. Amazwe amanengi akumanyano we-SADC asebenzisa iBeira Corridor eseMozambique ukuthengiselana lamanye. Ezinye ingcwethi zithi udlakela lolu lakho kubangela ukungahlaliseki emhlubulweni lo. Njalo umanyano we-SADC uthi uthumele iqula elizakhokela ukuqhutshwa kwenkulumo zokumisa lolu dubo. Udlakela lolu lwaqala kulandela ukwaziswa kwempumela yokhetho okubikwa lungaqhutshwanga kuhle ngabahlolisisa ukuqhutshwa kokhetho abagoqela i-European Union. Abakhokeli bamazwe e-SADC abanengi abahambanga emkhosini wokugcotshwa kukaChapo obesemkhosini lo ngumnumzana Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Umgcinisihlalo we-SADC njalo engumongameli wele Zimbabwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthumele umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri ukuhlaziya lolu daba. Sixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance of Zimbabwe umfundisi Useni Sibanda.
Kuyadingakala kakhulu ukuba yona i-SADC ingenele kulolu daba lwe-Mozambique lo begcotshwe namuhla, kodwa ngenxa yokuthi umsindo lokuthokozela lokulahlekelwa impilo kwabantu lokhu kuqhubekela phambili, futhi kuyadingakala ukuthi ungene inkokheli ze-SADC zilethe ukuthula lokuxoxisana okungenzakala phakathi kwebandla elibusayo le-Mozambique lalelo eliphikisana nalo. Ngoba into eqakathekileyo ukuthi kube lokuthula njalo abantu bangalahlekelwa zimpilo zabo. Ikanti njalo yena i-Mozambique siyananzelela ukuthi ibisiqhubekela phambili ngasikhangele inotho yelizwe lokudlelana lamanye amazwe, ibisililizwe ebese likhanya sibili liphakama ngendlela emangalisayo. Ngakho kungaba lusizi ukuthi iqalise ukubuyela ngemuva ensukwini zempi le ephumekiwe.
Nxa sesikhangela-ke emhlubulweni we-SADC mfundisi, kungaphazamisa kangakanani amazwe akhelane le-Mozambique ikakhulu iZimbabwe?
Siyakwazi ukuqakathekile ukuba uhambo kumbe indlela le edlula ngeMozambique ibe yindlela ehambeka kalula kungabi lempi. Siyakwazi ukuqala kwadula kakhulu kuseselempi eMozambique ukuthi izinto zazingadluli. Ukuthengwa izinto eziningi ezithengwayo ngenxa yokuthi iZimbabwe ayikho duzane lolwandle zibuya ngeBeira Corridor. Ngakho-ke kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eMozambique, ngoba mbona kungagcina kuchithekela ngapha eZimbabwe ukuba izinto zethu ezinekumele zibuye zehlike kubuya. Ikanti la i-South Africa ilezinekuthi izinto ezingenisa eMozambique njalo lezingena nge-Mozambique. Njalo njalo olunedubo olukhona siyananzelela ukuthi abantu abalimayo abaningi base behambe bayalima ngale Mozambique ngoba kulo mhlabathi omuhle kakhulu. Khona kuhlana lakho njalo kutho ukuthi ezokudla lokunye kwizinto okuningi abantu ade bekuthole eMozambique kuya kuma nxa kudliwa. Ikanti njengoba ngingaxwayisa ukukhuluma ukuthi kodwa phezu kwakho konke sifuna ukuvikele impilo zabantu.
Umfundisi Useni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance of Zimbabwe ubesecingweni le-Studio 7 eGobulawayo. Zimbabwe! Banengi abadabuka eZimbabwe asebechapha imifula igcwele besiya kwele South Africa kumbe eBotswana ngemva kokuthakazelela ikhefu lekhisimusi lesihlobo labangane ekhaya. Ntathela izindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sekuphume imfanekiso emnengi ebulenjini bokuxhumana itshengisa abeZimbabwe bechapha imfula egcweleyo sebebuyela emsebenzini emazweni angumakhelwane. Iningi elisebenza phandle kwelize seliphindela emuva ngemuva kokudlala ikhefu lekhisimusi lehlobo labangani ekhaya. Kodwa kulokukhathazeka ukuthi labo abangala maphepha ongena emazweni afana leBotswana leSouth Africa bachapha imfula igcwele okubafaka engozini yokugalula kumbe kubanjwa zinyamazana ezifana lengwenya. Inkundla zokuxoxisana lezokuxhumana ezifana le WhatsApp zilama video atshengisa abantu bechapha imfula egcweleyo sebebuyela kule South Africa le Botswana. Omunye osanda kuchapha umncele esebenzisa iganga umnumzana Ophias Sibanda uthi akulaba ngakwenza ngaphandle kokuthi bachapha imfula ukuze bangalahlekelwa imisebenzi yabo.
Ayisiko ukuthanda ukuchapha imfula igcwele ikuvuqela uhlupho. Ungakhanyela ipassport yadura ngapho uyabe ufuna ukuthi uphangise ukuphenduka ukuze uthole umsebenzi wakho usakhona.
Baningi abakulesi simo abathi kungcono ukugalula kumbe ukubulawa zingwenya olokuhlala eZimbabwe ongela msebenzi. Inkokheli zenhlanganiso ezijeneyo zibona ngokwabadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa leBotswana baxwayisa ukuthi kuyingozi ukwenziwa ngabachapha ingcele bengena imfula igcwele. Umnumzana Sifa Sithuma okunhlanganiso eZimbabwe community in Botswana uthi kuyethusa okwenzakalayo.
Ipassport it only cost $170. Asomali encane amfuna ukwenza ingathi imali encane kodwa compared to impilo umuntu asomali enkulu kakhulu ukuthi ungazwe efele emanzini.
Uchuma uthi khona kuqhakathekile ukuthi abantu babe lencwadi zohambisa ikakhulu ukukhanyelwe ukuthi bangena kwelinye ilizwe bungaziwa okungayenzakala.
Ipassport injengesithupha ekhaya ukuthi vele nje uye kwelinye ilizwe kungalaphepha ngisho oluthwele kuyahlupha ngoba kugcina kusiba lezi ngozi ezehlela abantu kungabi le ndlela elula yokuthi umuntu abe identified ukuthi ngubani uvelela ngapha.
Umlayizo ofisi yomeli weZimbabwe kule Botswana ngokuthi abantu kumele bethole incwadi ezibapha imvumo yokungena kwelinye ilizwe okusemthethweni ukwenqabela ukuthi abantu bengasifaki engozini bezama ukuya kwamanye amazwe. Umsekeli kameli weofisi yeZimbabwe kule Botswana umzana Witness Ngwenya uthi iofisi yabo yenza konke okusemandleni ayo ukuthi abantu bekhaya bethole amaphepha aqondileyo.
Kwesikhuthaza kakhulu sibili ukuthi abantu bakithi abazama ukuba lamaphepha kungabetha ube le passport kodwa but ungena permit kodwa ube la passport something ukuthi identify ukuthi wena ungundlovu wena ungusibanda.
Umnumzana Nqabo Thoma Bena ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa laye ugcizelelwa ngomlayezo wokusebenzisa indlela eziqondileyo zokungena kwamanye amazwe.
Bengangeni emanzini kumele abantu nxa besiya eBotswana kumbe besiya eSouth Africa bahambe ngendlela esemthethweni.
Umabhena uthi kumqoka ukuthi uhulumende weZimbabwe ayihlise intengo yokugwalula ipassport yona ebiza amadola amakhulu amabili i-$200.
Siyakwazi futhi ukuthi intengo yamapassport iphezulu kakhulu. Yikho sicela uhulumende weZimbabwe ukuthi kumele ayehlise intengo yepassport kwenzela ukuthi abantu bonke abafisa ukuya emazweni angomakhelwane bahambe ngencwadi eziqondileyo bahambe futhi ngendlela esemthethweni.
Iningi lachapha lisiya ekhaya izulu lingakani kakhulu kodwa lezi nsuku imfula phose yonke igcwele. Kumbiko omumetho kuphephandaba leChronicle utshengisa ukuthi kusukela ngomnyaka 2006 kulabe eZimbabwe bafika iphose ikhulu abagalula bezama ukuchapha besiya kwele South Africa. Ngumqondisi Dube oyendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi iphathisa abantu abalutshwane eZimbabwe ngokudla nxa iqathanisa leminye iminyaka ngalesi sikhathi ngoba ingatholanga imali eyeneleyo ukuqhuba lo msebenzi. Ngalokho inhlanganiso leyo ithi kulabantu abaningi abalokhe belamba elizweni. Ukuze sizwe okwenzakala emaphandleni ngalolu daba langesimo sezulu, sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele lomnumzana Thembelani Dube, umsekeli kamgcini isihlalo weboard yeRural Communities Empowerment Trust.
Yes, thanda ukubonga kakhulu. Ezigabeni zonke zeMathebeleland singathi yakunanzelela indlala enkulu kakhulu. Abantu abaningi umnyaka phele azange bathole lutho. Ngakho ke lalonyaka songaba indlala yezulu ngenxa yokuthi labo kade bethemba ukuthi bazalima ngesikhathi esifanele izulu liphuzile ukufika. Ngakho ke laba abazama ukulima ngathethi kusuka kube nzima ngoba indaba eziningi kakhulu lezi ezitotayo kumbe singathi ezizidaka. Kulime kanzima izulu lakho na lina nsuku zonke liyana phose kabili kathathu ngelanga. So indlala izaqhubeka ilokhu siba khona ezigabeni zeMathebeleland North kanye leMathebeleland South lezinye nje indawo lapho kungabe indlala kade bakhe khona elizweni leZimbabwe.
Kodwa singathi kuyini okuhle okungalethwa lizulu leli? Bakhona yini abangathola? Njalo sesikhangela lapho kuzifuyo, lamadlelo, lamanzi okusebenzisa ebantwini.
izigaba eziningi lanxa nje izwi liphuzile ukuqalisa kodwa hayi kulezi insuku likhona okunceda kakhulu laba abantu abaphuma masinyane bayalima okungasatshanga ngenxa yokuthi izulu likela ngathi kuyahwama liyakhwama mbijana kodwa laba abalimileyo kwasungula la kwaficwa izulu hayi iningi lakhona kuyathembisa ngenxa yokuthi uJanuary ungambonela izulu sesiphakathi kwakhe kunje kutsho ukuthi lanxa lingahamba phoso kwamaviki amabili amathathu sokungazondela uFebruary ngoFebruary sesikhanyela ukuthi mhlawumbe imvimbi yakhona ibisiqalise jalo kuba khona ngoFebruary abaningi bazasila ezifuyweni ngekuzincedile kakhulu ngenxa yokuthi uhlaza solusiba khona ezigabeni eziningi emaphandleni lapho ezigabeni zemathebeleni north kubalisa la emathebeleni south angajalanga kuba lezulu okuvamileyo ukuthi ngalesi sikhathi kuyabe kukhwamile kutshisa ilanga kodwa hayi kulezi insuku izulu liyana konkana kuzancedisa ukuthi amadlelo enkomo la abe ngcono inkomo sezinatha sezithola ukudla uhlaza konkana kuyancedisa kakhulu ukuthi lalezi kwazi sezibanga ukucuba ezasilayo sezisilile aziseyi ukucuba kangako ngenxa yokuthi sezisidla amahlamvu sezidla lotshani labantu labo abalimileyo kulesi sikhathi hayi iningi likhanya ukuthi lizadobha singazi njalo mbe kwecanza kuyindlala yezulu ngenxa yokuthi ezigabeni eziningi lina nsuku zonke njengoba ngengatsho ngaphambilini.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, umgcini sihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust, obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Sonke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Zingilele njalo la ku 2025 City ephinye basakaza abahle. Zingilele lonke mazibaba amahle. Sembe ukuthi ningene kahle enyakeni omutsha. Njalo siyakuqhubeka ukukhulekela ilizwe lakithi ukuthi mhlawumbe inkosi ingasihawukela kulunge abantu babuyele bayisebenzele emakhaya abo ngoba ngethemba ukuthi baningi kakhulu abangasayithandi le mpilo yokwakha imizwi bengahlali kuyo. Umuntu wakho umuzi aqhubeke siyasebenza kwelinye ilizwe aze azafe umuzi lowo oyakhileyo engakuhlalanga. Impilo ebuhlungu kakhulu leyo. Ngiyabonga ngumasenga lakho okobulawayo ephumule emadonkini.
Hlali bonani basakazi bethu abahle kustudio 7. Ngiyabingelela ngentambama enhle. Bingelela uTungamile Inkomo, Chris Gande, Taboka Ncube, Gibbs Dube, sithandekile Mhlanga nabalaleli bonke la kufinyelela khona umsakazo westudio 7. Umsakazo okhululekileyo silisipha izindaba zishisa zinjalo ezimnandi ezileqiniso. Hayo kwakithi hhayi uhlupho lodwa lapho gawulo sebeseqa namhlanje ngoba sebehlulekile sokuthiwa amanzi sengawe council kodwa izolo kade kuthiwa amanzi ngayo i-government. Nxa umuntu sehlulekile uyabe sehlulekile bakithi.
Njani bantu bahle balungileyo? Hayi siyabonga aliphilile lonke lapho likhona. Hayi ngunyalithanda, hayi ngalithanda kanti ngobuningi benu lithuba ngufihla kuphela ukuthi sisonke enhleleni lezi. Hawu madoda, lilalela umsakazo kanje? Ye ngiyakubona wena makhelwane. Yes. Hayi yimi sirumoveni ngwenya. Isidalo kwakhona bangiyakuthanda mhlobo wami. Umsakazo ngwenu lo lingazifihli. Velani umsakazo.
Itshola njani, livuka njani balaleli beStudio 7 lapho likhona ngezindawo ngezindawo. Likhulunyiswa yimuhlanhla mahlango seButswana Francis Town. Ngithi umnyaka omutsha sibona izulu lonyaka uNkulunkulu sikhumbulile. Ekhaya emalungu laphana ngibingelela laba balandelayo umaluma Musamthulisi uPaul Ngwenya lomzamo uJabulani Ngwenya loSapre umdala laphana lomama wamonzalayo uNanhlanhla kisele kutheni ukulima abantu lapho selikutheni ukulima kuyalimeka yini lonyaka njengoba izulu isina kangaka lomdala undevula lapha usathulali ngiyakubingelela mdala wami ngithi njani lasala njani ekhaya ngapho.
Studio 7, Studio 7, salibonani basakazi ba Studio 7, ngiyalibingelela. Ngicabanga ngani lo okhulumayo esigabeni saseNkayi. Mina umbuzo wami ukuthi kathi usengezochabango nogawule bajabuliswa yini abantwana beZimbabwe behlupheka, iyouth yaseZimbabwe ihlupheka. Bababona musa bagcwele kobulawayo, bagcwele kuphi zonke iy'ndawo, bagcwele abantwana baseZimbabwe basokola, kunalo yi-one osebenzayo. Bajabuliswa yini? Yini ebajabulisayo? Labo sengozochabanga bagijima baseyobamba ama-meeting kubo Emerson Mnangagwa emapulazini, uhle ubona ukuthi i-poisoned musa bosengozochabanga.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sixoxa ngokuhlengwa kwabantu emgodini weStilfontein kwele South Africa okulabafika phose ikhulu abafele khona ngenxa yendlala. Singeke hlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kule malunga edalela eParliament asezama ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Ziyanda izidumbu ezikhutshwa emgodini weStilfontein kwele South Africa. Siligqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje oluvalelisayo nguDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.